Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 23 Nkwenkwezi 2024 ngudabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sinto ziyakhwela kakhulu eZimbabwe kuyinkinga enkulu kakhulu ikakhulu nxa ukuqathanisa labantu abangasebenziyo abantu abangazuzi imali inyanga lenyanga usuku ngosuku.
Umbiko webhanga lamazwe omhlaba iWorld Bank or Africa's Pulse owethule namhlanje uveza ukuthi iZimbabwe ngelinye lamazwe awezwekazi leAfrika alithumi lanhlanu alomnotho okhangelelwe ukungathuthuki kangako kulumnyaka ka-2024.
Kumnyaka yonale engu-11 indaba eku-chapter 14 eye-devolution ayika yenziwa mbe ngithi ayika implementwa ilokhe iludaba olucezwayo.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eMatabeleland Institute for Human Rights isilobele idalela eParliament incwadi ikhonona ngokungaphiwa kwezabelo amandla okuzibusa ngokugcweleyo i-devolution. Isigaba sePennsylvania kweleMelika sibikwa kungesinye sezigaba esingaba nomthelela wempumela yokhetho kukhetho oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka kuleli lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umbiko webhanga lamazwe omhlaba iWorld Bank owe Africa's Pulse owethule namhlanje uveza ukuthi iZimbabwe ngelinye lamazwe awezwekazi leAfrika alithumi lanhlanu alomnotho okhangelelwe ukungathuthuki kangako kulumnyaka ka-2024. Ugwalo loluthi umnotho weZimbabwe ukhangelelwe ukuthuthuka ngesilinganiso sokubili ekhulwini 2.2%. IWorld Bank ithi lokho kubangelwa ukukhuphuka kwentengo yempahla lokudla, imithelo eminingi kakhulu ehlawuliswa amabhizimusi kanye lokusela amandla kwemali yelizwe. Amanye amazwe akuzinga leZimbabwe agoqela iMauritius, DRC leGuinea. Umbiko weWorld Bank uphikisana lemibiko yomphathintambo wezemali usikhwicamfundo Mthuli Ncube othi yena umnotho weZimbabwe uzakhuphuka ngokuthathu lengxenye ekhulwini 3.5%. Ekhuluma eseSouth Africa uNcube wazise ukuthi iZimbabwe iphakathi kwamazwe alomnotho okhula ngesiqubu eAfrika. Asanelisanga ukuxhumana laye ukuthi sizwe icele lakhe ngombiko weWorld Bank njengoba yabangadobhi ucingo. Ukuhlaziyalo lidaba sixoxa lengcwethi yezenotho njalo lelela amalungelo abathengi ekhokhela inhlanganiso ye-National Consumer Rights Association, umnumzana Efi Dlela Ncube.
Yebo, izinto ziyakhwela kakhulu eZimbabwe kuyinkinga enkulu kakhulu ikakhulu nxa ukuqathanisa labantu abangasebenziyo abantu abangazuzi imali inyanga lenyanga usuku ngosuku iviki ngeviki. Abantu banenge abangazuzi imali nxa ukuqathanisa lalokho okubona kusenzeka ezitolo. Kutsho khona ukuthi abantu abanenge bahamba besiyalala bengadlanga, kusebangadli abantwana besikolo bahambe baye esikolo bengadlanga. Kutsho njalo ukuthi imadlana le encane abantu abayizuzayo isiphelele kudleni, abasenelisi ukwenza ezinye izinto ezokuzithuthukisa lokwenza okunye okufanele kwenziwe imali. Kuyinkinga enkulu leyo kumele ilungiswe ngokuba ubuyanga buyaqina ngenxa yokuthi izinto ikakhulu okudliwayo kuyakhwela.
Kuyiwa phambili singabona intengo yokudla iqhubekela phambili ikhuphuka na, njalo kumele uhulumende aluphathe njani lolu daba?
Yebo, kukhangelela ukuthi intengo yokudla iye ikhwela njalo ngenxa yokuselela kokudla kubangwe isomiso esikhulu kangaka esisibonileyo. Ukuthi kulungiswe lokho yikuthi uhulumende abone ukuthi ukudla kukhona, izinto zikhona, kube lula ukuthi abantu bangenise izinto ezivela kwamanye amazwe ukuze kungasileli. Ngoba ukukhweza intengo yezinto ikusilela kwazo, yindlela ezomnotho ezisebenza ngakhona. Kumele ke zingasileli ezitolo, puphi ingasileli, ithukela lingasileli, kungabi khona okusilelayo. Yikho kuzakwenza ukuthi intengo ingakhweli ngendlela ekade ingakhwela ngayo nxa ngabe izinto zingekho esitolo. kuyadingeka ukuthi kuqoqwe kuhleleke kuvinjelwe ukukhwela kwezinto ngokuthi zande zibe khona zingaswelakali.
Ukungafinyeleleki kwemali yeZimbabwe ebantwini kungaphathisa na ukuthi intengo zingaqhubekeli phambili zikhwela njalo limali ingasweli amandla.
Ukungafinyeleli kwemali yeZimbabwe izige ebantwini bonke abadinga ukuthi bayisebenzise kutsho khona ukuthi lokho okwakuyinjongo ukuthi iza kulungisa kakukalungiswa. Imali yonke emhlabeni ifanele ifinyelele kuye wonke umuntu oyidingayo, kwe angayidingi nzima, ifike nje itholakale ezitolo emakhaya, itholakale emaphoketini abantu, bathenge ngayo ithukela isinkwa, bathenge ngayo amahlamvu, bathenge ngayo noma yini abayidingayo, babhadale ischool fees, babhadale amagetsi amanzi, bathenge ngayo amatikiti ebhasi lendizamthina, lakho konke abakudinga ukusebenzisa ngemali. Kulapho yabe siqale khona ukuba loncedo, ikakhulu nxa ingagcina amandlayo ibe lesisinto ikwazi ukulondoloza amandla, ikwazi ukulondoloza igugu elikuyo. Kulapha yabisiloncedo khona olufaneleyo. Okwamanje isasilele ebantwini, abantu bayazibuza ukuthi kanti ingaphi le mali. Khona lokho kuyinkinga enkulu kakhulu, uhulumeni ufanele akulungise ngokuphangisa ingakaphelelwa ngamandla, ingakafiki ebantwini.
Umnumzana Efi Dlela Ncube ulwela amalungelo abathengi ekhokhela inhlanganiso ye-National Consumer Rights Association njalo uyingcwethi kwezombusazwe.
The Voice of America.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eMatabeleland Institute for Human Rights isilobele idalela ephalamende incwadi khonona ngokungaphiwa kwezabelo amandla okuzibusa ngokugcweleyo i-devolution. Isahluko sechumelane uchapter 14 wesisekelo sombuso welizwe i-constitution uthi lapho kulesidingo amandla lezibopho zikahulumende kumele kudluliselwe ezandleni zeziphathamandla zamadolobho kanye lezabelo ezilekhono lokugcwalisa lezo zibopho. Isahluko lesi sisolwa kakhulu yinhlanganiso le isithi asikubeki sobala ukuthi amandla kumele aphungulwe kuhulumende aphiwe izabelo ukuze zizibuse njengokufisa kwabantu okwavela sobala ngesikhathi kulotshwa isisekelo sombuso esaqala ukusebenza ngo-2013. Umkhokheli weMatabeleland Institute for Human Rights, uMnumzana Khumbulani Maphosa, nguye ohambise incwadi le ePhalamende esithi leli dale kumele lilobe umthetho ocacayo oza kupha izabelo amandla okuzibusa ngokugcweleyo. UMaphosa uchasisele uNtungameli Nkomo oweStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Sikwanisa 11 years iConstitution yeZimbabwe yasayinwa ukuba ibe ngumthetho elizweni. Kumnyaka yonale engu-11 indaba ekuchapter 14 eyedevolution ayika yenziwa kumbe ngithi ayika implementwa. Ilokhe iludaba olucezwayo osolunganika lukho, kodwa siyananzelela ukuthi ngesikhathi sisenza iConstitution ama-provinces afika 8 weZimbabwe akhuluma kabanzi ngokuthi akwehliswe amandla esuka kuhulumende weHarare esiya kuhulumende bama-provinces labo hulumende bezabelo. Le into uhulumende wethu lokhe eyiziba engafuni ukuthi ayikhangele. Ngaleso sizathu ngihambise ipetition ePhalamende ngisithi mina nxa sibala uchapter 14 weConstitution yeZimbabwe uthi yena whenever appropriate amandla azehliselwa kulawo ma authorities that are competent ukuthi awabambe. So ngiceleke ukuthi iParliamente isisize ngokusikhandela umthetho ozachaza ukuthi nxa sisithi into iappropriate sichoni simeza njani uappropriate low. Nxa kuthiwa whenever appropriate sesifuna ukuba kwazi phela ukuthi kuba appropriate sokwenzakaleni sokutheni kuyini okumele sikukhangele ukuze i-district kumbe i-province ithi hayi mina kimi lakho soku-appropriate. Then okwesibili bengisithi mina basincede futhi ukuthi nxa kuthiwa kuzehliselwa kulabo abacompetent okutsho ukuthi abenelisayo ukuwabamba amandla, yikuyini esikusebenzisayo ukuqala silinganise simeze ukuthi wena uyenelisa na.
Uhulumende uthi umbuso wezabelo kudala waqala ukusebenza njalo uqhutshwa kuhle. lina kungaphi lapho elisola khona yikupho kubalulekileyo mhlawumbe okumele kwenziwe elithi akukenziwa.
I devolution of power yikwehlisa amandla ezabelweni ukuze izabelo zenelise ukuthi zizibuse, zenelise ukwenza izinqumo, zenelise futhi lokuzidingela eyazo imali, hathi ukuthi zithone zikhongozele kuhulumende sengathi zinkukhu ezifuyiweyo. Izabelo kumele zenelise ukuthi zizidingele eyazo imali, zizibambele izembiwo ezikibo, zizibambele ama-projects okwenza imali akhona ezabelweni ukuze kube le mali, zikholekthe izabelo ama-taxes khonapho kulokha level ama-tax azasebenzisa ukudevelopa i-community yona leyo. Yiyo i-devolution of power, hathi lokhu abathi kukhona kathesi abathi i-devolution besitsho nje amapenanyana emali abaqhubela ama-province bethu beqhubela ama-district lamaphinde babatshele futhi ukuthi yenzani lokhu lalokhu lalokhu kube yi-priority. Isingaphi ke-devolution khonapho? La kathesi ungakhangela nxa sisenza ama-budget ethu kumele aze aye-approve e-Harare ukuze i-budget ethu ipase. Ha-a, kasikwenzeni ku-finalize khonapha esabelweni sakithi. Yiyo devolution esikhuluma ngayo leyo.
Umnumzana Khumbulani Maphosa ngumkhokheli wenhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo oweStudio 7 eseHarare. Usomlomo wedalela ePhalamende umnumzana Jacob Mdenda ubengabambeki. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi zikhathazekile ngokukhahlanyezwa kwabantu ngabacatshengelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU-PF abaphazamise imihlangano eqoqwe lidale lePhalamende eyokuhlolisisa iziqondiso zePrivate Voluntary Organizations Bill. Zithi akumangalisi okwenziwe ngamalunga eZANU-PF ngoba afuna ukube ngumthetho welizwe. Abanye abalwa impi yenkululeko bathi bazajezisa inhlanganiso zonke ezikhanya ziphikisa okwenziwa nguhulumende. Kuchoni lokhu okwenzakale emihlanganweni ebiqoqwe lidale lePhalamende? Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba chabalala idale lePhalamende njalo ofundela ukuba ligqwetha lomnumzana Fortune Mlalazi ingcwethi kwezombusazwe ozimeleyo. Umlalazi wake wasekela ibandla le-CCC elalikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Kuchuma usungula lingxoxo.
Nxa ubuya uzozoyezinto enjalo sifuna ubana udikleye ukuthi right ngizoyenza lokhu imali embuyala imali engqayo emfunisaka entweni le enje sibese sikhangela phela thina njengabanikazi belizwe kunasini thina angitsho ukuthi iZANU-PF ngobaye badle betingqoshu zempi ngitsho wonke umuntu uhulumende womuntu wonke sesikhangela ukuthi umuntu lwana ubuye yini uzoyenza lokhu akutshiloyo. Ngoba phela nto abona kulezi nhlanganiso ezibuyayo zicathile wesikhathi zagcina usumangala sezifundisa ubutabani phakathi kwethu khonapha thina singalandelelanga sesilimazelwa abantwana bethu. So kufuze sibe kwazi kunxa ukuthi yikho esikufuna kona kubana sibekwazi hayi abantu laba babuye uzofundisa lokhu and soke siyakwamuka ukuthi abafuna ukufundisa njalo soke siyakwazi ukuthi yikho kanjani abakujongileyo khonoko. Hasho ukuthi na uphaphabe usibona umntana wakho ese-ekta fanifani kanti sefundiswe enye into engayisiyo. Yilo udingeko lebhilileyi ngamafitshane baba Mthembu.
Ye baba Mlalazi, ubumuza lapha ukuthi uthini ubaba uGolide? Ngena khonapho utsho uyatsho ukuthi ye kumele kuhlolisiswe ukuthi kuhambe umuntu ulandani, inhlanganiso zilandani kule Zimbabwe. Ye kuphose lakho khona.
Ibhili le that seeks to regulate ama-NGOs yikuthi eZimbabwe uhlupho sihlala sidinga nobuthakathi every time. Labo abathi ngabanikazi belizwe mbena abahlala bebusa ngenkani abazithembi. Yikho ke sebedinga ukuthi lokho sokusele kuma-NGOs la kuma-civic society bakubhidlize. Angazi ukuthi yini abafuna ukuthi bayiregulate ngoba sibona umhlaba wonke nje jikelele ama-NGOs lama-civic organizations aya-operator amaningi wakhona aoperate okusegcekeni. Bona abakwesabayo kulokuthi basitshela iqiniso ukuthi besaba lento abahlala beyikhuluma beyithi regime change. Yiyo okufanele abana baphuma okusegcekeni. Osokusimangalisa ke ukuthi la nxa sebefuna ukuthi balethe ibhili le iphase ngoba balama numbers eParliament bangenza iloba yini abayifunayo. Simangala ngoba izinsuku ezidlulileyo lezi bekusiba lama disruption kuma public hearing. Kwenziwa yini kathi ukuthela izweni laseZimbabwe singenelisi ukwenza izinto ngendlela eqondileyo. Ukuthi omunye owakochuma sukume atsho umbono wakhe engazange athethiswe. Loko dube loko moyo bazikhulumele kwenziwa yini ukuthi izani PF ithumele abantu ukuthi bazo disrupt ayisoko ukuqala uzakhumbula kubana around 2009 2010 somewhere there sibhala constitution saba lama disruptions a serious kakhulu angazi ukuthi othuma labangani bakho mnangagwa bathilizwe lizakhiwa njani bona besiba disruptive lanxa belamandla wonke owenza bakufunayo.
Chuma kuthiwa lina vele lifuna ukuthi lenze santando.
Akusiko khonoko kohlobo mfowethu umlalazi. Ngiyabona mhlawumbe ukuthi mhlawumbe kwameqaka sengakubale kuhle. Ngithemba lawe Mthembu unje uyakwazi. Akula lizwe whether kumbe kuse-America, Britain, wherever. Okuthi khona ama-NGOs abuyasebenze nje kuphela nje bahlana bengela governing act akula tenjalo. Lokhu ngiyakuphendukela sibili yithi sodwa ebesilokhu singakabi lo mthetho okuregulariza ama-NGOs lawa nxa ebezosebenza. E-Britain awusuze uthi uhambe uyokungena nje usithi usuvula i-NGO yokusebenza uhulumente engabona ukuthi uyenzani ukuhambe njani ukutheni. Even i-America name whatever country. Vela ula besiloku sayekela abantu labo besenza abakufunayo kungakhathaleki ukuthi unakutheni awula nto esiyesabayo. Ama-public hearings lawa ngizwile but mina I'm reliably informed njengomuntu osephalamente ukuthi hhayi into lezi bezisenzakala kabili abama-NGOs laba ngenxa yokuthi bona bona bafuna ukuthi into le ingatshintshwa bazenzele umathanda besenza ukugaka wabo. They were paying people bebabhasa lokubabhasa ukubasa kumavenue zona lawo ukuthi besihambe beyodifenda ukuthi ona ibhili le ingabhaswa ibhili elibi kusetshenziswa izimali sibili bephezu kwakhonokwana abethu bezibuyela ngokuthanda kwabo nxa bethu bayakhuluma bebe-disruptor. So kwesinye isikhathi yikho lapha dusuka kugcine sokusenzakala izinto ongamelanga zenzakale.
Mlalazi uyavumelana logolide kwalapho
eZimbabwe asiyo sikhathi sokuqala ukuzama ukuthi bathi bafuna uregulata. Abanye bethu siyazi ukubana uma bethi bafuna uregulata bafuna uregulata ngoba bakukhangele with a suspicious eye ngoba besaba ukuthi kwenziwa le abahlala bekhala ngayo abayithi regime change. Yikho ubona ama-organization amaningi ahlala elandelelwa izikhathi eziningi. In terms of lokho akutshoyo ukuthi abantu sebephila impilo ezinjani. It's unfortunate ukuthi uhulumende weZimbabwe ufuna abantu bahlale behawula izisebenzi. Yona sibona izisebenzi kahulumende, amapholisa abahamba ngezicathulo ezijekileyo.
Lapha lizwe umnumzana Fortune Mlalazi, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo, njalo owake waba kubandla le-CCC elalikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, lo mnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba chabalala edalela eParliamente bexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7. Kwezi phathelane lelemelika isigaba sePennsylvania ngesinye sezigaba esingaba lomthelela wempumela yokhetho kukhetho lukalwezi. Intatheli zindaba eVOA uScott Stearns uqoqe lolu daba olwethulwa nguChris Gande lukhangela ukuthi umongameli Joe Biden lomnumzana Donald Trump benzani ukuthi banqobe kulesi sigaba.
Isigaba sePennsylvania sibanzi njalo sidabukene okokuthi singathathwa langubani. Umnumzana Michael Sanchez ufundisa izifundo zePolitical Science eKolejini leTemple University.
We went for Donald Trump in 2016. We went for Joe Biden in 2020.
Savotela Joe Biden, umnyaka 2020. Sonke isikhathi kwaba lo mehluko wamavoti angu 40,000 kube 80,000 esigabeni esilezigidi lezigidi zabantu. Sidabukene kancane.
U-census uthi abavoti bePennsylvania bakhala ngomnotho welizwe kunye lodaba lokungena kwabokuza elizweni.
There's a lot of talk among Biden's folks trying to highlight the positives in the economy. It is still
kwanda inkulumo kubalandeli baba Biden beveza okuhle osukwenzakale kwezomnotho kodwa kukhanya kungamukelwa ngumphakathi okwenza babe beloke bekhathazekile ngomnotho welizwe. Abantu bakhathazekile ngomngcele wezansi yelizwe lanxa iPennsylvania ingekoduze lomngcele lo.
UTrump ukhankasa ePennsylvania ngokuhlasela uBiden ngezibopho zakhe zomngcele welizwe lenhlelo zamandla omlilo kagetsi angangcolanga iclean energy.
To think about what we have to go through and the things we put up with the border.
Ungacabanga isimele sibhekane lakho ngezomngcele singakhululekanga kwezamandla eenergy ngezimota ezingasebenzisi mafuta epetulo. Kambe abantu bazafuna ukuthenga imota ezisebenzisa amandla kagetsi impilo zabo zonke.
Imota ezisebenzisa amandla kagetsi lempahla ezivela kwele China zindaba ezimqoka esigabeni lapho abavoti abakhaliphileyo njalo behlelekile. UBiden kulinyanga ukhuphule umthelo wokuthenga impahla ezivela kwele China ngokuphindwe kane esithi ukungahanjiswa kuhle kwempahla ezivela kwele China kuqilibezela izisebenzi zakwele Melika.
I'm determined that the future of electric vehicles will be made in America.
Ngizimisele ukuthi elakusasa lezimota ezisebenzisa amandla kagetsi licandwe ngabamela izisebenzi kuphela. Ngiyafunga.
UTrump utshele abanini bezibhamu ukuthi uBiden kala sithunzi sokubusa okweminye njalo iminyaka emine.
Joe Biden is the worst and most incompetent.
UJoe Biden yisehluleki esingazilutho njalo olenkohlakalo kubo bonke omongameli embalini yelizwe lethu.
UBiden ukhulele esigabeni sePennsylvania edolobheni leScranton njalo ukhankasa kulezindawo azaziyo. Eveza uTrump njengomuntu osetshenziswa izinothi ezingamabhiliyoneya.
We all know guys like that growing up. My vision of America is one of hope and opportunity.
Sababona abantu abanje sisakhula. Indlela engibona elakusasa leMelika ngilethemba lamathuba alingeneyo ngumbono ovela eScranton. Kuzisebenzi ezifana lani.
Umsekeli kaBiden uKamala Harris ukhankase ePennsylvania kuyona le iviki ukungokwesine kuona le umnyaka. Uthe abavoti bePennsylvania bengazayengwa nguTrump labanye bakhe.
We believe in the promise of America. A promise of freedom.
Siyakholelwa kuzithembiso zeMelika. Izithembiso zenkululeko, impumelelo lokulandelwa komthetho, hathi kubalutshwana kodwa kuye wonke umuntu.
UTrump uthembisa izakhamizi zePennsylvania ukuthi uzabuyisela eMelika kusimo esasiyiso kudala.
In this moment, extremists are trying to divide our nation.
Abedlulisa amalawulo bafuna ukusehlukanisa njengesizwe. Siyababona bekhuquzela inzondo kwabokuza.
Ucwaningo oluqutshwe liphephandaba le The Philadelphia Inquirer kuyona le inyanga luveze ukuba uBiden loTrump banguchiki lobhanqa ePennsylvania. Inani labavoti abasakhulayo labangaso abamhlophe abavotela uBiden lehlile nqa kuqathaniswa lokhetho olwedluleyo. Abavotela bayibo ababeqakathekile abenza ukuthi uBiden anqobe kukhetho lwesigaba lesi ngomnyaka ka-2020. Lolu daba lulotshwe intatheli zindaba ye-VOA uScott Stearns, lwethulwa emoyeni yimi uChris Gande.
Emidlalweni ye Premier Soccer League edlalwe namuhla iqembu le Highlanders libe ngujiki lobhanqa le 1-1 lele Manica Diamonds emidlalweni oqhutshelwe enkundleni ye Papa Fields kobulawayo. Iboso yeqale ukuhlohla ngemva kwemizuzu emibili kuphela kodwa iManica Diamonds yaphendula layo ngemva kwemizuzwana. Iqembu le Dynamos lona linqobe ele Arsenal Movers nge 2-1. IManica Diamonds iyo esibuyelilela njalo phezu kwengalane yemiklomelo ilandelwa yiFC Platinum yona elandelwa yiHighlanders kuzinga lesithathu. IDynamos yona ihlezi kuzinga lechumi. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yabanye benu linabalaleli beStudio 7 eliyithumele ngeWhatsApp.
Salubonani, salubonani kuStudio 7. Injani wothungamela inkomo? Thina sikhathele, sesikhathele nje izanupiyo, sesikhathele ngayo. Asayifuna, asayifuna, asayifuna. Yini umuntu omdala yenza into ayaziyo phela kuyakhala namamoshari ngoba uyazi ukuthi vele abantu bazokufa ngendlala. Umuntu ozonda azazonde nawo uNkulunkulu. Hayi bo, asikhathele ngezama, hayi sikhathele. Silayiphuma, ayiphuma, ongene enye phaya. Uzonde izizonde nje la inyamazana. Hayi bo.
Studio 7, Studio 7. Injani wasakazi? Abalaleli thina siyaphi. Ila boni ndlala ngapha umgatsheni okhulumayo ngaseQueenies athi uthini lo ndoda lo abathi ngitshabangu lo uthi sejoyinile yini ngani haya ngiyamangala abanye abakhanya bemsekela nezomamalwane khanya esekela uchabangu chabanga zangaza khuphe vele into eqhakathekile ikondile baye vele sifunela imali from ekuqaleni ngoba recall abantu gasa replaceanga indawo eziningi waye ba recallelani nxa ingalabantu
hello hello studio 7 siyayibonizana ukuxabana right namanye kuyasijabulisa but siyamangala nxabe ngani bayala ukuthi awazakathi ungafa kubani bemamele abantu kungangena ngotshivayo kunaphamba cause siyambona umnanga kungani ubambane kakhulu lo tshivayo nanko kathi sibakhipha umkhulu lo wamapholisi emdlini le harare endlulana zibayinika utshivayo ngaliphi asikamotivile sikhundla kuzanupf but ithedele kakhulu imamele engangenanga ukuba ngupresident 2028
Sipingile sibonge studio 7 ngilokudana kakhulu ngokuzwa ujobu sikhala eselatshwa emazweni mayekhuluma amaqiniso ukuthi kwenzakalani kube labantu abamgxekayo abantu bezano baphika amaphika nkani ukuthi yibo abalesandla empilweni kajobu sikhala ukuthi be lento eyiyona ze kwelatshwa page yabaphika uhulumeni kamnangagwa le cabinet yakhe abantu bakhe bezano yiliphi iqiniso bake balivuma ngelinye ilanga ukuthi kukhona lapha abalesandla khona bonke labantu ababulawa izano lamanje basaphika sisikukurawon kuze kube namhlanje labantu abababophayo labantu abanyamalalisayo akukho lo yedwa abavumayo ukuthi hayi kodwa lo sasimbophele lo kumbe lokusambulalela lokhu baphika konke bangamaphika nkani so ujobu sikhala kame iqiniso engesatshiswa ngento engekho kakhulumela amaqiniso ngoba ukuchuba abamenza lona vele luningi kakhulu so hayi sithi ujobu sikhala kalulame siyabonga
studio 7 salibonani kashike sicela ukuthi uchabango eke sitheka manje into oyilande ephalamende yini njengoba nasihamba esayi-1 abanye sebaxotshile bonke ulandeni ulande onama ice cream lawo kathi ulande kodwa esikwazi ukuthi angeke last izanupf izambulala kuphela izanupf fethu iyabulala izakhampena ngawe ke nila sokuthiwa ubulewe opposition party lokhu siyakutshela sifuna ukushansi kukuphi izanupf iyabulala nto abaningi kakhulu isitimela singadosa amathole egcina amathamba abantu abafileyo uthengisa ibulawayo yonke usiyasithengisa wona kungesikhathi sento awaqeda abantu abaningi kakhulu ngabe usubulele ibulawayo yonke ake uzama ukuthi kusihloniphe mfowethu ngoba into elanje ephalamende awusayazi shuthi ulande kuyalengisa ikhanda nje ephalamende ulokuphiwa wona ama-ice cream lawo adle sibone uzaphikanga kodwa siyakwazi aza kubulala phana ama ice cream to yafa kube baningi obaba unkomo bafile olimkanda uphahla bafa unkala bafa ngayi zanupiyo chuma lapha ecosmos city Johannesburg
labo ngabanye babalaleli be studio 7 besipha imibono yabo lani lingathumelana imibono kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ulingakhohlwa luyalandela uhlelo lwe-live talk namhlanje kuhlelo asiyihluzeni bomama sixoxa labesifazana ngodaba lokwendisa amantombazana esesemancane singakehlukani wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela umbiko wabebhanga lamazwe omhlaba i-World Bank we-Africa's Pulse owethule namhlanje uveza ukuthi iZimbabwe ngelinye lamazwe ayezekazi le-Afrika alitshumi lanhlanu alomnotho okhangelelwe ukungathuthuki kangako lonyaka silugqiba lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngutabo kancube
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.